כלי על יהיה.
Siyabonga ndimi yakhe siyalambulela imsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 24 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alinga lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela imoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lolu liphuma kukhodade ebhumini lakhe ngombhedo. Siza trainer ama militia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani kwakuhambelanani legugrawundi konapho.
Umnumzana David Coltart uthi ibandla le-MDC lathumela abasakhulayo kwele South Africa ngomnyaka ka-2006 ukuyafunda ukusebenzisa imibhobho ngenhloso yokugenqula uhulumende.
Abantu mabekhuluma especially kumaphephandaba la aku-internet bayatsho ukuthi bafuna ukuthi indaba le kukhulunywe ngayo openly.
Sihlaziya kabanzi udaba lwegugurawundi ngemva kwembiko eveza amazwi kamsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubulawa abantu besigaba seMathebeleland leMidlands. Amapholisa kwele Botswana asebulele izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende walelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ugwalo olwalotshwa ngumnumzana David Coltart wayengumphathi ntambo wezemfundo ekubandla le-MDCT selutheze njalo olunye olulenkume esilume ibandla le-MDCT. Kugwalo lwakhe oluthiwa The Struggle Continues 50 Years of Tyranny in Zimbabwe, umnumzana Coltart uthi ngomnyaka ka-2006 ibandla le-MDC lingakadabuki phakathi lathumela abasakhulayo ukuyafundela ukuphatha izikhali kwele South Africa ngenhloso yokugenqula uhulumende weZimbabwe. Umnumzana Coltart uthi ababefundisa abasekeli be-MDC laba ngabake baba ngamasocha eRhodesia kunye labake baba ngamapholisa eSouth Africa. Uthi lokhu ngokunye kwabangela ukuthi asuke kubandla le-MDC thi lapho lidabuka phakathi. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi lawo ngamanga aluhlaza joko ngoba nxa kuliqiniso wekelelani uColtart ukutshela amapholisa ngesikhathi esizwa lolu daba.
Udaba lolu liphuma kuColtart ebhukini lakhe ngombhedo. Siza trainer ama militia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani kwakuhambelanani legugrawundi konapho. Ngaye endaza akhuluma into angayaziyo ngoba kulabantu esikhuluma kunjenje namhlanje abantwana babazali begugrawundi ababulalayo, so angahambele kwehloko zabantu izilonda ezizama ukuthi ziphole emilekuleke ezivula. Angikwazi ukuthi ungenge ukuthi izanu yomthathe yini abuyele abe nguminista yini, angancenyi izanu esingcolisa ekambamanga.
Uthi yena ngenye imbangela eyayenza ukuthi asuke ku-MDCT
angafuni ngesikhathi kusenzakala yini ndaba angahambanga kuhulumende, wayambuza uhulumende ukuthi wayemtshela ukuthi MDC ikhwela amamilitia, angafuni ukuqamba amanga. Kavume ukuthi ngamtshaye nge-20 votes, kavume ukuthi wadliwa, angazasebenzisa amanga ezama ukudunga abantu basemandizeleni bona besebuhlungwini.
Kukhona yini eliza kwenza yini okufana lokuthi lomsemthethwandaba
okumele ukuthi kwenzakale njengebandla? Sizathatha lelo bhuku sinike abazi ngomthetho ukuthi bake balifunde bacacade lapha asingcolise khona. Sizakuzwa ngalabo abazi umthetho ukuthi singenzani ukuthi Coltart alungise ukusingcolisa asenze khona.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. In Inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu zithi kumele uZulu weZimbabwe yavunyelwe ukukhuluma ekhululekile ngodaba lodlakela olwamehlelayo olugoqela olwegugurawundi ukuze kube lokuxolelana elizweni. Enye inhlanganiso lezi iHeal Zimbabwe Trust ithi abezombusazwe abaphatheka kundaba yegugurawundi kanye lakudlakela luka 2008 kumele baphumele egcekeni njalo baxolise. Emazwini awethule namhlanje linhlanganiso inanza ilanga le International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims. Inhlanganiso le ithe uhulumende kumele epasise umthetho we National Peace and Reconciliation Commission Bill ngokuphangisa ukuze uvumele i-commission ebona ngokuxolelana elizweni ukwenza umsebenzi wayo ilamandla. IHeal Zimbabwe Trust iphakathi komhlangano ewuqoqe lenhlanganiso yeHabakuk Trust kobulawayo sikhuluma nje lapho uZulu aphatha khona udaba lomthetho lo kanye lokuxolelana elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sikhulumeli seHeal Zimbabwe Trust umnumzana Rawlings Magede yena othi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa ngomunye wabantu abamele baphumele egcekeni acho ukuthi wadlala ndima bani kumbhuqazwe wegugurawundi.
Thina eziyo Zimbabwe uyakhonseli ukuthi kumele abantu bakhulume iqiniso. That's the start of the healing process. Kumele uhulumende ayenza konke ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission isebenze incedise abantu bonke ngendaba zokuthula nengekukhulumisana.
Ungathi udaba lwegugurawundi kanye lolunye nje udlakela esesilubonile eZimbabwe luhlukumeze abantu kanganani?
Abantu abaningi. Like now sisebulawayo for the public meeting on the NPRC. And abantu here they want ENPRC ukuthi launch ama investigations into the gugurawundi masekelayo. So it's something that is topical that people are worried about in Bulawayo.
Bafuna kungavela ukubana ngobani abenza udlakela lolu, kwenziwe njani? Bafuna ukubhadalwa, ukuxolelana kuphela, bafuna kwenziwe njani abantu?
Abantu bafuna ukuthi ENPRC ihambe ema communities ikuthaza abantu lendaba zokuthula. Recently kule bill ENPRC bill abantu abawazi ukuthi ENPRC bill likhona. So abantu bayathi bathi ebona ENPRC kumele ibuye kubantu esigabeni ukuthi abantu bafundiswe on the ENPRC bill lendaba zokuthula.
Alo ke ngumnumzana Rawlings Magede isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe Trust obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Sizaluphatha kabanzi udaba lwegugurawundi kuhlandla olulandelayo. Sekudutshulwe izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu kwele Botswana kulandela umthetho omutsha wamapholisa kulelo lizwe ukuthi kudutshulwa umuntu kuqala bese kubuzisiswa mbayimbayi. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kwele Botswana.
IBotswana ithi inikeza amapholisa ayo imvumo ukuthi adubule abulale ubayidinga abacatshangelwa ukuthi badala amacala. Ithi lokhu kuza ngemva kokuba amacala atshiyeneyo ikakhulu alabo ababamba inkunzi bethwele isikhali eqonga. Kusukela ngezibandlela lonyaka sekule abeZimbabwe abahlanu abazithwela bephakathi komhlambi owawuzingelwa ngamapholisa. Lokhu kucunela abeZimbabwe abathi amapholisa kumele asebenze ngonanzelelo ngoba alakho ukubulala abangela cala. Omunye ulesihlobo esibhubhele ezandleni zamapholisa umnumzana Themba Ndlovu uchasisa ngelanga abalahlelwa isihlobo sabo singelacala.
Bangadingela isitatimente esikhona umuntu okhona lakathe sokuthi nxa ufika wena ngonikena vele ukhona vele kahle umfana kwababembuza ngoba babehamba behijike umuntu umunye umnikazi wenkawu bembuza ukuthi sifuna ubani yabona lwani lokhe esakhuluma lokubaninto ababemfuna ukuthi ebabambile yena ngowayeseduze wakhe lwani umfana onguye owayithi abambulela wayekhatshana le.
Kukanti omunye uGift Nkomo uthi uhlelo lokudubula ubulale kumele lubanjwe ngonanzelelo ngoba ulakho ukuthi imphefumulo yalacala ilahleke.
Siyavuma ukuthi siyazwisisa in fact ukuthi iBotswana izama ukuvikela indaba ze crime kodwa endabeni liyasebenza ngaye shoot to kill has kuvumelani labo lapho sizoza khona ukuthi what happened to the saying which says someone is innocent until proven guilty.
Inhlanganiso yalabo abasebesemajele eBotswana Institute of Rehabilitation and Reintegration of Offenders ithi le linyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuvumela amapholisa ukudubulela abulale kodwa ayisiyonto eqondileyo ngoba lilomonakalo njalo lilobuchapha obuthile. Umqondisi walenhlanganiso uMnumzana Motheisi Jahomo uthi iningi lababulawayo babe bengahlomanga ngakho akulasizathu sokuthi babulawe. NginguMartin Gwenya wendaba zeStudio 7 ngizabona kuleBotswana.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni njalo lamhlanje ngisenkayi lapho engikhangela khona udaba lwendlala ngilo councilor ubaba uSicelo Mpofu ongumgcini sihlalo njalo wenkayi Rural District Council. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mpofu.
Yebo baba, ngiyabonga.
Lumi njani udaba lwendlala esigabeni sakho? Abaningi esigabeni esijeneyo bayakhala lapha.
Singakufaka sithi i-95% yabantu benkayi basendlaleni. Endlaleni enkulu okungangokuthi alibana iyenzeka, alibana uhulumende libadingile ukudla ngesiphangiphangi.
Akukho yini uncedo elilutholayo kumbe oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo ezifana labo World Vision labo WFP?
Ngikhuluma kanje inyanga le ngokugcina iWorld Vision ibisenza ama cash transfers ukuthi kulabantu ayibabhalisile kodwa ke yayingabhalisanga bonke. Inkai district kwakulama ward phose ang 12 over 30 yiwo ay register under iWorld Vision. Kwasokusithi laba abanye ababesanele ngaphandle from 12 to 30 babengene ngaphansi kwe drought relief eyiyo encede ukungethwa yihulumende through i-social services. Inyanga le kuma-case transfers ade senza i-World Vision ngiyokugcina. Besikhangelela ukuthi nje njengoba ngiyokugcina bekungayenza nje njengoba upresident weZimbabwe udeclare ukuthi indlala leyi iyafuna uncedo ukuncediswa ngesiphangiphangi. Sikhangelele nje ukuthi kuzolezi nyanga ezimfitshane ezingangaki kungaba nama-NGOs angancedisa ukuthi abantu bangaze babulawa indlala.
Obakhona ongathi sebelala ngendlala sibili uMangoyi selaleziko gabala ngitsho kokubamba kokuyethunjini.
Ngomumo yowona kuyabonakala ukuthi bakhona abantu abalala bengadlanga bavuke bengalanti yokudla ngoba kulezi suku vele le mali yona inzima ukuthi itholakale. Abantu njalo bona besikhuluma ngabo bahlezi emakhaya abasebenzi. Ugcina abantwana, abanye abantwana bazintandane, but indlela ukuthi bazuza imali ukuthi badingele ukudla ayilula, kuzima.
Izulu sesilibonile litshaya ephose nsuku zonke endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulezi nsuku Mpofu. Ngiyavumala khona ngapho enkayi. Abakho yini abangadobha kubilo kuthathu emasimini?
Ikhonokho okubilo kuthatha abangakudobha. Ikhonokho ukuthi udle. Okwawona la malanga singabalela ukuthi ndiyawo lensuku abalimele ekucineni amakhomana khona lo mumba abanye bazaluma isiqu kodwa kulabanye vele abangasoze basilumi abangasoze baze bachinze. So singathi izulu noma lisina nje selisina entweni vele zasezifile.
Ubona ababalumayo okudojwayo kathesi bakhona yini abangavuna kumbe konke kuyaphelela ehlobeni vele?
Okukhona ayisikho esingakwalala sithi ngokungavunwa ngokuthi nje badle ihlobo uphelele nje khonapho. Okuthi singathi kuyavunwa hathi vele kakukho.
Ezifuyweni lapha kumi njani?
Ye amadlelo akhona bese kungani nje umumo wakhona susiba mubi ngoba namanzi abengasekho lotshani sobungani buthini ayisimo bese sisibisibili kodwa ke kulezi nsuku ngokuna kwezululeli amanzi ngani abakhona but into engani iyasihlupha thina ukuthi ihlangane kathesi lokhu enganamanzi amaningi agelezi amalutshwane kazange agcwale njengeminyakeni kodwa isithembe selikhona ukuthi utshani sebukhona nawona lawo manzi ahambe sezokuzinzika izilindijana laphana laphana ayasekhona.
Amadamu-ke lilawo agcwele?
Asila amadamu amakhulu namadamu amancane lokuthi ama-8 dams asegcwele buningi bawo kodwa vele ngaze ligcwale aliyenelisi ukuthi liphutshise isizini lokhu eligcwele.
Akuphoselwa kugcina khansila
kulo muntu osethatha ukudla kwehulumende okwe-social welfare kumele kuyephiwa abantu. Nxa esehambe sesiya khona lebantwini, ufika abe sengene sezompolitiki phakathi. Okulobufakazi bokuthi singaya phambili, ngizagcina sengikutshela lebizo lakuthi ngubani, ukwenze kuwaphama wadi, mhlakabani namhlakabani.
Hayi, siyabonga baba uMpofu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, nambongi le baba Nkosi.
Lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela nampala sobembula.
Beli lalele uhlelo lwezemabhandleni, ngixoxa lomgcini sihlalo weNkayi Rural District Council, uMnumzana Sicelo Mpofu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Hayi, siyabonga ntungameli, ubelela ngelihle. Lingaphi kwelizwe lapho emaphandleni elingalifuna ukuthi kuphume lapha emsakazweni wethu kuhlelo lonalolu olwamaphandleni, lilakho ukuthumela i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 202-465-0318. Untungameli Nkomo uzali tshayela ucingo ukuze lani lithole ithuba lokuphuma emoyeni.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela umhlangano ophathelane labesifazane o-United Nations Commission on the State of Women obusenziwa ngapha kwele Melika. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphathintambo bezomvikela abamazwe umanyano we-European Union benze umhlangano kulandela ukubhonjwa kwabantu abangamachumi amathathu abafayo labangamakhulu amathathu abalimalayo okwenziwa liqembu lamalwe cacha awesimoslem ayedlulisa amalawulo ale Islamic State kwele Brussels. Umongameli Denis Sassou Nguesso oweRepublic of Congo usethiwe nguye onqobe kukhetho olwenziwe ngempela sonto, kodwa amabandla aphikisayo kulelo lizwe akhala ngokuthi bekulokuqilibezela. Edabeni lwethu olumqoka lamhlanje, ekulwisaneni okuphakathi kwebandla lezanu PF lelinye ixuku sekuvuselele udaba lwegugurawundi ngokuveza ukuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa waba lesandla ekuthumeni ibutho le-5th Brigade kuyabulala abantu mahlayana kucatshwa ngelokuthi ngama-dissident. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuphuma imbono embili ehlukeneyo nxa kukhulunywa ngegugurawundi. Ukuhlaziya ke udaba lolu, ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah uxoxa lezinye zalezi ngcwethi umfundisi Ray Motsi owenza izifundo zakhe ze-PhD wabhala ngegugurawundi kanye lomqeqetshi ekolijini le-South Africa uDr. Shepherd Mpofu.
Into leyi isegcekeni. Igugurawundi baba ngabantu amabutho ababesekelwa ngama-taxes, income taxes zabantu, bebhadalwa njengamasoja. Into le ngekahulumende singabe lokho sikekeleza singaphumelana egcekeni ukuthi ukhulumende okhona kumbe ngabe ekhona ngiyomela ukuthi athathe umlando ukuthi le into ilungiswe. Singasikhulumela thina sikhulume sikufunayo. Wabona laba abantu abalomlando bangavumanga bangathathanga le nto akula into ehambayo lapha futhi ukuthi lathi size siyikhulume njengabantu bayasibupha bayasihlehlela njalo. So ukubona kwami mina sina sonke esinamaphepha mina i-PhD yami ngegugula ngonke. So ukuthi amaphepha akhona konke kukhona kodwa kumele kube labantu abahlanganayo amashona namandebele abakhuluma ngakho lokhu hathi amandebele nje kuphela because into le vele ngeZimbabwe.
Mele senzeni mina njengomKristu bengicabanga ukuthi engxenye abantu bayaxolelwa la nxa bengacelanga uxolo but engibonayo ukuthi abantu lokhe bebuhlungu kakhulu laloba sokwedlule iminyaka edlula amachumi amathathu lesi sigasa yenzakala abantu lokhe bengaxola enhlizweni zabo lokhe bebuhlungu
abantu kumele banikwe ithuba elokuzikhulumela ngoba abantu abahlukuluzwayo abanye basesekhona abanye sebephela bayafa so kumele kathesi banikwe ithuba yokuthi bazikhulumele okokuqala okwesibili abantu laba into lezi kumele zibhalwe phansi ukwenzela ukuthi icala kaliboli phela sibhaleni izinto phansi ukuthi baye ithuba isikhathi sesifikile lokhu singakuvumbulula ukuthi kukhulunywe ngakho sobala ngoba kathesi mhlawumbe isikhathi kasenelisi.
Mpofu, kumele sixole na kumbe
oqala bengisithi sonke mbona singamaKristu la and umbhalo uyasho kuJames 5:16 mfundisi ukuthi we have to confess our sins one to another and sivume amacala ethu komunye nomunye. Ukuxolelana kumele kuxolelwe omunye sevume icala lakhe. Nxa kungavumelanga kulanto yokuxolela ngoba kuyabe kulokuphika okukhona nje
siyabona
okwamanje.
So engxenye kumele sikhethe ukuthi kuyini esingakwenza kathesi ukusiza abantu ukuthi abantu vele bathole usizo bayenelise ukuphila impilo zabo besiya phambili sibhale izinto lezi phansi sisiya phambili.
Mpofu, kunganceda na ukuthi lindaba isiwe emithethandaba enjengeyabo SADC tribunal kumbe kubo ICC njengalo umbhuqazi owenzakala kubo Rwanda labo Burundi?
Ama-problems e-Africa kumele abe lama-solutions la esiwathi ngama-homegrown ama-solutions angekhaya. I-ICC okwamanje ukharadzik we-Serbia bamkhonvictile for i-genocide namhlanje angithi but i-problem yukuthi i-ICC ihlala khona le e-Hague and bazositholela ama-solutions thina ama-problems ethu. Asoze sonke sisuthiseke ukuthi ama-problems ethu azakhulunywe e-Hague sizoriprezentwa mbani and into engcono mina engiyibonayo ukuthi sihlalisane phansi njengamaZimbabweni kukhulunywe ngendaba le but at the moment there is no political will. Might take a reformed ZANU-PF or it will take an entirely new political leadership, not the current political leadership. Ekugcineni kwakhona konke ukuze amaZimbabweni aphilisane kakuhle kumele indaba le ikhulunywe ngayo iqedelwane ngayo. Ngoba mina ekhaya lakimi abantwana lakithi abantwana bengagalula esikoleni bezama ukucrossa bese esikolo. Now what sins of blame ubani? Amashoni, iGugraund. Angithi ikukhuluma okutolekayo ukuthi ah amashoni indawo zabo zidevelopile because of iGugraund thina vele lokhu iqhubekela ngaphambili. Not yokubulala but yokumarginalize. So everything kusukela kuGugraund even ama bad relationships ethu labantu besishoneni labesindebeleni even when they have nothing to do with Gugraund you will find an explanation through Gugraund on how we relate. So iproblem yethu khonapho and ukuthi siqhubeke sonke njengamaZimbabweans indaba le kumele ikhulule and sithole ama solutions but akula there's no forgiveness without confession.
Lo ke ngudokotela Shepherd Mpofu incwethe ecubungula izombusazwe ubendawonye lomfundisi Ray Motsi bebexoxa lo Praxedis Jeremiah o Studio 7.
Bangibiza sikhuza mfundo ngoba sebengibona sengifunda ngaze ngaphika imfundo kodwa izolo ubaba mkhulu uthe ngimyenzele iskei sangiphika amfundo awufundanga
Hehe sokunzima manje enkundleni yomncithizano wenkondlo ku Studio 7 hambani lezibonela ekhasini lethu ele Facebook
wecwala wecwala kanti wavela ngapha umuntu owangudalayo wasona kanti vele ngubani owangudalayo wecwala wecwala
qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi le melika thole likanyongolo silwane samahlathi ezimbabwe ngeke sakukhohlwa
ilala yisenya ubutho nguwe ntofo ntofo Niphupha insemazweni nemazubi uwe ntofontofo
Ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo kuthi ungathola ama like amaningi uthole umvuzo omkhulu lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA indebele ku Facebook
Ele Zimbabwe lamhlanje limanyane lamazwa omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lofuba ele World's TB Day. Ingcwethi zisithi umkhuhlane lo uqhubeka ubhahile kakhulu elizweni. Zithi njalo abaningi abahlaselwa lufuba lolu ngabaligcikwane le-HIV. Kodwa lanxa kunjalo umkhuhlane lo ungahlasela yiloba ngubani olamasotsha omzimba angaqinanga kutsho ingcwethi kwezempilakahle u-Annette Moyo yena usanda gqiba izifundo zokuba ngudokotela e-University of Zimbabwe exoxa lo ntungameli Nkomo.
Umkhuhlane we-TB ubahile okuzwayo kuleli imbangela ukuthi lesiqelwedu wani le-HIV olukhulu oluyilo oluyenza ukuthi abantu bathole i-TB kalula. So uzathola ukuthi lapho i-HIV ebhahe khona le-TB iyanda ukuba ibhahle kakhulu. So thina lapho eZimbabwe ungathola ukuthi ezibhedlela kathesi i-burden ye-TB le-HIV iphosifani izabe ikhona kuzigulane ezifika about 75% ababe be-admitiwe ezibhedlela. At any given time.
Kahle kahle ubangelwa yini umkhuhlane lo?
Umkhuhlane we-TB ubangelwa yi-bacteria. I-bacteria ngokuligciwane okuncane, yona i-bacteria ebangela i-TB ithiwa yi-Mycobacterium TB. Sithi Mycobacterium ngoba yi-bacteria ez
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then they show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound sound like a bulldozer. Feel like a double-decker bus run them over. Feel like Tyson give them a right hand. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. When I was 16 working in a factory, them always used to have a Christmas party down at the pub and them invite me. Them say if me don't come me is a big baby. When me reach them say what you want drink? Me say rum. Them say can you hold it? Me say bring it rum come chop. Hey, you know sister that me a black man and Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come.
Ingoma kaMakhabi ethi yona don't drink too much sichayela ke labo abayabe befuna ukunatha bedlulisa amalawulo njengoba kulikhefu lephasika linganathi lidlulise ke liyazi lapha emgwaqweni akumanga kahle kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Ugwalo olwalotshwa ngumnumzana David Coulthard selutheze njalo olunye olulenkume esilume ibandla le-MDCT. amapolisa akwele Botswana asebulele izizalane zeZimbabwe ezinhlanu ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende walelo lizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.